La malunga ebandla likaNkosikazi Joyce Mjuru athe gwaqa epulazini lakhe eBorodeo eHarare namhlanje lapho asungule khona umkhankaso wokuhuga abasakhulayo ukuthi bamvotele. Ekhuluma kulomkhosi uMjuru uthe ibandla lakhe lalisoze lasabakhangelela phansi abasakhulayo ngoba beyikusasa yelizwe. Ukhuthaze abasakhulayo bakhe laba ukuthi babe lembeko njalo bakhankase ukhetho ngokuthula hathi ukuphatheka kudlakela. Uncome kakhulu umkhankaso we hashtag Joyce is my choice lo esithi uzafinyelela abantu abaningi njengoba usebenzisa indlela zakulezi nsuku zokuhambisa imibiko. Sixoxe lomsekeli waleli bandla oyisikhulumeli sabatsha eMathebeleni North umnumzana Lawrence Ndlovu.
Hayi, thina uMjuru siyamthakazelela especially kithi ehlandleni lethele eMathebeleni South, and lokhu akwenzileyo kuhle kakhulu and kutshengisa ukuthi hayi khathesi ngesikhathi lesi esiyakiso lezani hayi lathi ngathi eMathebeleni South sivele silaye njengoba ishilo uchairman wethu labo ukuthi vele sele silokhu esilaye and asimthiki njengathi thina abantu abasha so vela simthiki kolokhu akwenzileyo ukuthi umuntu onganani onganani i-age kithi I see priority kithi, but into eqakathekileyo ukuthi thina ukuthi umuntu lwana esimkhethayo thina ngumuntu ongakwanisa ukuthi njani amele thina azwisise esifake samconcept umama wethu uyasizwisisa thina izikhalazo.
Omunye njalo osakhulayo obona ngokuqhutshwa kokhetho uKhulani Ndlovu uthe bazimisele ukubona uNkosikazi Joyce Mjuru enqoba ngoba nguye olezifiso zabo enhliziyweni.
Thina njengama-youth asikhangelele e-ejini, i-age ayisho lutho. Thina sikhangele iquality ye-leadership ekhona. Thina sibona umama enguye umuntu ongakwanisa ukuthi kube nguye ongakhokhela ilizwe. Asikhangelanga i-age ngoba i-age singakhangela even ama-president amaningi ma singakhangela even ngakisho kubomakhelwane kethu. U-president ube ngumuntu omncane kodwa singakhangela izinto ezenziwe ngu-president Kabila azitshengisa ukubana abantu abancane basesingabakhokhela.
Amazwi kaNdlovu agcizelwe ngosakhulayo uRobert Melasi.
Into engiyibona eqakathekile ukuthi thina ngale sivela eMathebeleleni siyambona sibile kakhulu entweni eziningi. Ilizwe nthemba liyakhala especially umhlubulo weMathebeleleni ye-decentralization. They think and it also seems as if everything is centralized now. So if you have a leader okwanisa ukuthi abuye atshone ebantwini, atshone labana abantu, I understand. I'm talking of someone who goes as far as Dinga. I'm talking about someone who goes as far as Dinga esenza ama project anjengama irrigation at the time when she was vice president. And even nakathi sikakabalahle abantu, recently she has been there. And usebuye, I think, vele okwalo umnyaka kuphela. I'm talking of more than 17 times.
Umhlangano lo uhlanganisele abasha abavela kuzicindi zonke zelizwe. Amanye amabandla ezombusazi ale mkhankaso efana nayo yiZANU-PF esebenzisa uphawu lokuthi iD is my vote, iMDCT yona ithi Chamisa Chete Chete kumbe Generational Consensus. Imele 27 ngiseHarare, Gibson Bebe.
Bye.